Udubo lwezomnotho welizwe solufike kusibanga esikude kulandela ukwaliwa kwenye imali yohlobo lwebond ngabathengisayo njalo ngapha lentengo yokudla lenye impahla ezitolo isikhuphukile. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU, umnumzana Jafet Moyo uthi udubo lungezelelwa ukuthi uhulumende kafuni ukubhadala izisebenzi ngedola leMelika.
Baningi-ke akadele sitshontshela, baningi-ke ababhenefithayo ngendaba yeholo. Akusoze kube lula-ke ukuthi sibone bevuma nje ngosuku olulodwa ukuthi besinike-ke esikufunayo. Esikukhangelele ukuthi izisebenzi seziyaqhubekela phambili-ke zichova phela indaba yabo yokuthi sifuna ukuhola imali elohlonzi. Sesikuthilo kuzisebenzi ukuthi nekampani nekampani, ne-industry ne-industry, ake livame ukubona kuma-bargaining councils enu, lapho elinegosheta khona, ukuthi linikwa phela imali elohlonzi.
Isikhulumeli senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association, unkosazana Debra Mgasa uthi imali kayiqutshelwani ezandleni kahle njengakwamanye amazwe.
Ngendaba yokuthi imali esezithethiletha lapha sibone lathi sokusimangalisa nxa sisiza wodwa isipeshali laba bahodayo bethengisa amajusi. Ngingathi vele amadelazi wonke basebasafundabasezibasingalapha laba sebewoda khona lokuvela khona sokufuneka imali ezingathi ziyasebenza ama-fibon amatsha lawa lama-teni. Kube sokusimangalisa ukuthi yathi thina njebana imali zona lezi nxa sithengisela ama-customer ethu siphiwa wona la amabhondi ukuthi kuzasuka ukuthi utshiwe lazi lohulumende kakakhulumiseke ukuthi imali lezisezisezwa awo. Okuba nzima kwintendi kube nzima sekuphela izolo abantu sebesefiseka nawo ama-customer besifuneka ukuthi bethenge i-gift card yikho lapha kade kungathi kulohlupho khona. Izini lemamakhethi laba abahotisa ama-vegetate lapho besho kuthiwa nzima bebeyala imali yambona. So singazi ukuthi yathi uhlupho lwangona lusuka lize ngathi ngoba imali nxa ivele yafakwa elizwe kumele ukuthi ibisebenze. Sengikhuluma le-circulation, imali yezimbabwe kayi-circulation. Olayo ngolayo izabe ithengisa ezandleni zakhe. Nxa isisiya komunye nesho ukuthi iyahamba komunye ophindiphendule khonapho ayi-circulation. Thina sikwaziyo kudala sisafunda wawuthola imali xa i-circulator iyahamba ifike ebhenki iphenduke. Isikhathi sibuya isingena isibamba kwesinye isandla but wakatesengifande ukuthi bona laba abazelele nemali iyabi.
Ingcwedi ecubungula ezomnotho umnumzana Royce Rejoice Ngwenya uthi umkambo wensitha wemali yakwamanye amazwe lawo ungezelela inhlupho zokusetshenziswa kwemali.
Uhulumende nxa ekhulumisa ngokungezelela imali yemholo loba kungaqondananga nemali yangaphandle khona ngokuvele kusekukhwe ezintweni ngoba izisebenzi zikahulumende ziningi kakhulu ukuthi osobhizinisi bayebezele sibehlangelele ukuthi sokule mali eningi. Nxa vele sokuhlangene manje ukuthi sadanikwa imali yangaphandle kusekuphambaniseke ngoba umsika omnyama wemali yangaphandle kuthi kusabala lesiya khona. So ngibona ngathi ngiyakwasho kwaphambaniseka ukuthi kakhulu ngaphaye njengeyindebe ezandlele ezihlulele.
Uhulumende uthi inhlelo zakhe zokuvuselela umnotho welizwe zihamba kahle kodwa ukwenzakalayo kubonisa okwehlukileyo. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.